kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 31 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayakugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egatini akusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubona indlela. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo, thina sizama ukubana siphume nabantwana.
Kulokhu esabela ukuthi kungaba lezi zalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusteza abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa namuhla.
Uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-PF. So laba abangavotelanga iZANU-PF lalabo abasemabandleni angaso ZANU-PF akufayibo bantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho lusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminingi ebikhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezi zalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusteza abakade behlala kuso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba isakhiwo lesi silumathe umlilo ekuseni namuhla. Kulimale abedlula amashumi amane. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi sebethumele iqula lokuyaphenya ukuthi bakhona na abeZimbabwe ababhubhele kulingozi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ekwele South Africa.
Abahlala esitezi lesi bathi umlilo lo uqale ngehola lakuqala ekuseni ngo-1 o'clock, njalo bacabangela ukuthi ubangelwe ngumuntu obesebenzisa ikhandlela. Iziphathamandla zona zithi akukakhanyi kuhle ukuthi umlilo lo ubangelwe yini, kodwa ke okusobala ngumonakalo odalileyo. Nakutshiye izimuli ezedlula amachuma esikhombisa zisesililweni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthumela amazwi enduduzo ezimulini zabafi esithi kulusizi kakhulu okwenzakaleyo. I-Studio 7 ifike kusakhiwo lesi yathola kunyakazela amaqula osizo oluphuthumayo, amapolisa, abekhansili, abohlangothi olucitsha umlilo, labezimota ezithwala izigulane. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda ohlala kulesi sakhiwo labantu bakhe ababili lomkakhe uthi bathe bevuka sekugcwele intuthu indawo yonke. Ngenhlandla uthi wenelisile ukuphuma labantu bakhe njengoba umkakhe ubengekho esemsebenzini.
Bayakugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egatini akusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubona indlela. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo, thina sizama ukubana siphume nabantwana. Saphuma kodwa siphume nzima. Abafana abanye abalimele balinyazwe ngoba bese bephuma ngamawini amafastele.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe unkosazana Irene Ndamba laye ohlala kulesi sakhiwo uthi yena usinde ngoba ubesemsebenzini ebusuku, kodwa uthe esizwa ukuthi impahla zakhe sezisitsha wabeletha inyawo eqonda khona. Kodwa uthi usizi ukuthi akula ngitsho lokhezo olulodwa anelise ukuphuma lalo.
So abanye abantu abaningi bafela ephakathi. Kuthiwa umlilo uqale ku basement, ngathi i-floor eyaphansi. Ngathi i-floor leli le-floor basement baka floor 4. So which means uqale phansi abaphezulu bonke bahluleke ukuphuma ngenxa yenjuju lomlilo. So abafazi labantwana bahluleke ukujamba. Iba abantu abafileyo abaningi, abafazi labantwana.
Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziridi utshele Studio 7 ukuthi akuyacaci kuhle ukuthi bakhona yini abeZimbabwe ababhubhele kulomlilo kumbe abalimeleyo. Kodwa ke uthi sebethumele abeofisi yakhe ukuthi bayephenya futhi babone ukuthi bangaphathisa njani labo abadinga uncedo.
Sesithumele abe consulate ukuthi baxhumane lamapholisa ukuzwa ukuthi bakhona yini abeZimbabwe abafile kule ingozi, kodwa kwakhathesi asikezwa lutho.
Iziphathamandla zedolobho eJohannesburg zithi abakade behlala kulesi sakhiwo bebesenza lokhu ngokungekho emthethweni. Zithi lesi sakhiwo ngesinye sezakhiwo lapho okuhlala khona abantu ngenkani bengalamvumo. Isikhulume sogatsha olupha usizo oluphuthumayo eJohannesburg umnumzana Robert Mulaudzi uthi nani la sebebhubhele engozini le liqhubeka liqonga njengoba lokhu besathola ezinye izidumbu kade kulabanye njalo ababangwa lezibi ezibhedlela.
Of course we've activated our disaster management officials who will start.
Si phakathi kwenhlelo zokudingela uncedo laba behlelwele inhlekelele kugoqela nokududuza labo abalahlekelwe ihlobo zabo.
We are busy now conducting some trauma counseling to affected, you know, residents who have lost their loved ones here.
Abomsebenzi wokunceda imuli ezifelweyo ama funeral parlor ikakhulu lawo avame ukuncedisa abeZimbabwe ukuthwala izidumbu ukuba zengcwatshwa ekhaya. Labo bebekhona kulindawo njalo babikwa besithi bazimisele ukuphathisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele wona athi akalamuntu. Umnangagwa wethule amazwi la eseBuhera North eManikaland namuhla emhlanganweni awenzela abasekeli bebandla lakhe lezanu PF ngemva kokuvula ngokusemthethweni umgodi we-Sabistar lithium mine. Uthe wanqoba kuhle ngendlela ecacileyo kukhetho lolu lanxa nje amaqula amanengi agoqela awe-SADC kanye lawe-African Union esithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Amazwi kaMnangagwa akhanya eqondiswe kubandla eliphikisayo ele-CCC lona elithi selisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa. Echotoza i-CCC lalabo abasola ukunqoba kwakhe, uMnangagwa utheka soze aswele ubuthongo ngenxa yomsindo owenziwa ngabafanyana. I-CCC yona ithi ilelungelo lokutshengisela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu, yena ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, kwele South Africa.
Kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu sisempini, ngoba kule ngqondo leyo ukuthi amabandla abusayo, especially Africa, ngamabandla alethe uzibuse, and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo. Usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla la abusayo, bengacabangi ngendlela abafuna ngayo, babe lama alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nqa kulokhetho bakhethe inoma nguphi umuntu abamfunayo. And inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama election or ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo abathi ama election impumelelo yokhetho engekho right bahambe enkantolo bayeprove emakhothi ukuthi lokho kwangekho right azithulele. So ngokubona kwami mina inkulumo leyi yahlukumeza abantu and njalo iyehlukanisa abantu.
Siyambona ubaba uMnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngochamisa lapha ebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys abafanyana abuye athi yizikhothamathe izwibukashungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Yikho nje okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU PF. So laba abangavotelanga iZANU PF nalabo abasemabandleni angaso ZANU PF akuseyibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide e-Germany, ama-genocide e-Rwanda, even le-Gukurahundi genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step yukuthi nxa kungathiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU PF kababulawe ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu ngabafanyana izikhothamathe kwathini thini, kwenza kube easy ukuviolate ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini olengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye uhlangothi sibona uMnangagwa esithi amajele akalabantu abamelele labo abangathandi ukungena esitaladeni bephula umthetho, singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
IZANU PF singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela wonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejelela namhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU PF project ngokubona kwami kuphuma mgceki ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU PF ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka whether bawonile kumbe abawonanga.
UDr Shepherd Mpofu yincwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA.
The Voice of America.
Umthethwandaba weMelika ulahle isicelo seZimbabwe esokuthi ingabhadali inhlawulo yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadolari seMelika, $440.3 million, okufanele ibhadalwe imuli zakwele Germany leSwitzerland ezathathelwa umhlabathi wabelwa abensundu. Imuli lezi zaziphiwe isinqumo sokuthi zibhadalwe inhlanganiso ephathisa abathathelwe impahla yabo e-International Center for Settlement of Investments Disputes. Lokhu kuza ngesikhathi amabhizimusi ekhangelane lobunzima ngenxa yokungahlaliseki komumo wezombusazwe eZimbabwe. Utaboka Ncube uxoxe lengcwethi yecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Uyabona udaba lolu olokuhambisana kumthethwandaba iZimbabwe isala ukubhadala, ngibona njengani kusimotshela isikhathi njalo usiqedela imali eningi kakhulu, ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi ulokungavumelani kumbe ungazwanani okukhona. So ngokubona kwami aloba iZimbabwe yahlala phansi labanye abaxabana leZimbabwe kundaba le eyomhlabathi, babonisa ukuthi ungenziwa njani ukuthi singasebenzisi umthethwandaba. Ngoba umthethwandaba ikakhulu ama-international settlements lawa aqeda isikhathi le mali futhi.
Sibona lapha abe opposition be lokhu be sithi bona abamukela ukuphuma kukhetho isikhathi eside lesi esisithathayo siku election mode ubona sengani kuza kwenza njani amabhizimusi elizweni
ngokubona kwami isikhathi lesi eside esi ku election mode siyaphazamisa kumbe siyaphambanisa ukusebenza okwamabhizinesi ngoba uzananzela ukuthi amabhizinesi baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi elakusasa limi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi i-economy imi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izinto zi-stable okunjani uze labo bakwanise ukuthi bazisebenzele njalo baproduce okufunakalayo. So uthi khathesi silokunga be sure esilakho ukuthi sizahamba kanjani kwenza ukuthi umsebenzi wamabusiness ungahambi kahle njalo labo bahlale bethayiwa luvalo uthi ungavuka udlakela njengoba sikwazi ukuthi imbali yeZimbabwe ngeyo ukuthi nxa ama-election engaphela kuyaba lodlakela.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho olusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminengi ebikhona. Imigoqo le igoqela ukuswelakala kweminyango lezambuzi ezenelisa ukusetshenziswa ngabantu abalama-wheelchair, abatolikela abangezwayo endlebeni kanye le-braille. Utabo kancube weStudio 7 uxoxelo sanda kukhethwa ukuthi amele abagogekileyo kudale le-senate unkosikazi Anna Shiri wasipha utaba olulandelayo.
Ngathaba ngabona amarali eyenzwa sabona i-sign language ama-interpreters babekhona. Siyabona ukuthi hhayi abantu bafuna amavoti wonke nawo amavoti abantu abakhubazekileyo ayabawinning. So asiyenzeni ukuthi in-every public gathering ama-institution ethu izibhedlela amapholisa emakhodi ama-sign language interpreters.
Njengomuntu osanda kungena kuyini elikhangelele ukuthi lingakwethembisa ukuthi lingakwenza?
Ngizasebenza lo muntu wonke okhubazekileyo ngingakhangeli ukuthi lo umama kumbe ngubaba ngingakhangeli ukuthi umhlobo womuntu ngingakhangeli ukuthi i-disability yomuntu.
Yes, siyabonga mama. Kukhetho lolu olusanda kwedlula abagogekileyo libone bengena yini kukhetho, bakwanisile ukuyavota, kuyini okungabe kubaphazamisile ukuthi bevota?
Abantu abakhubazekileyo sibabonile nabo bevotela bo-president, bovotela ama-MP, bevotela ama-councillors. Nabo banikwi isikhathi sokuthi nabo bavotele ama-senate angu-2 amelela abantu abakhubazekileyo, umama nobaba.
Yes, siyabonga mama. Kulabanye esibazwe bekhuluma ngokuthi endaweni zokuvotela ezijiyeneyo bekungela ezinye izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukuvota ezifana lama-ramp, ama-wheelchair. Abanye besithi bekungela abantu ade bebaphathisa nge-sign language. Lingathini ngalokho ukuthi kukhetho olulandelayo kuyini elingasebenzela ukuthi kwenziwe?
Ye, siyabona, uyabona indawo, ezinye indawo vele abantu amanye ama-police station ayenzelwa isikolo. Isikolo amanye izikolo ezinye zilama-state kusho ukuthi akula ma-ramps. Indaba ye-accessibility yindaba yokuthi kumele sibone ukuthi silungise ukuthi indaba zonke lezi zokuvotela zibe accessible kubantu abakhubazekileyo. Kumele kube ngama-ramps, kumele kube ne-sign language from voter education up to ama-election.
Unkosikazi Anna Shiri ukhethwe ukumela abagogekileyo kudalele Senate obexoxa esecingweni lotabo kancube weStudio 7. Ukudonselana phezu kwempumela yokhetho phakathi kwebandla leZANU-PF leTRIPC kuyaqhubeka. Ibandla leTRIPC lisithi selisungula umkhankaso wokuququzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi labo abazaphatheka kulokhu kutshengisela bazajikelwa emajele. I-TRIPC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho okwabangela ukuthi kunqobe uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kodwa uMnangagwa uthi nguye owanqobayo ngoba abantu bemthanda kanye lebandla lakhe leZANU-PF. I-SADC, i-African Union kanye lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Leo Kachingwe endawonye lelunga leTRIPC eMelika uMnumzana Tim Moringai onguye osungula lingxoxo.
Hayi, indaba is very simple lapha sithi thina kumele kube lokhetho lokukhankasa okutsha ngoba i-SADC, i-AU, i-EU, lama-China athi yona into zonke azihambanga kuhle. So my ZANU-PF run ama-elections the way that they did, I don't think see anywhere progressively. Siyabona ukuthi kulama investors afuna ukubuya eZimbabwe, but ma kungela rule of law, lama-elections are credible, fair everywhere. Awula investor ebuyayo. So ikwesi kutshoyo kathesi ukuthi no, we just want a free, credible election. Sakubona konke okwakwayenzakalayo, ama-ballot bathi bona the printed 7.1 million, but come election day we didn't even find them. So ikwesi kutshoyo kuno.
Mnumzana Kachingwe, nanso uyamuza uMoringai, kanti labeSADC labo labe-AU bathi hayi kukhona okungahambanga kuhle kukhetho.
Hayi, ngiyakuzwa Mnumzana Nkomo, siyabonga sibili. Into ekhona ngeyokuthi khona yes, iSADC kubakhuluma abawukhuluma, i-EU layo ikhulume ewukhulumayo, but what we know ukuthi khona iSADC ade kungu-spokesperson abantu abangamthembiyo abam-appointayo ukuthi abe head of emission ama-observers. But the majority bathi khona hayi into zihambe kahle eZimbabwe, abakhali and ama-elections ayenziwe ngendlela eyade i-peacefully, ngendlela ade i-credible. Yes, kuzakuba lokukhalakhala, but abantu bavotile Mnumzana Mringai and abantu bakhethile umongameli, bamkhetha upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngupresident owelizwe. Ukuthi sibuyele senza ama-elections, wona ama-elections enziwe aba-fair, aba-credible, hayi angamboni ukuthi kuloncedo ebantwini ngoba abantu bavotile, abantu bakhethile umuntu abafuna abamelele bona. Ama-observers awe-EU, ama-observers awe-SADC bangakomplaina, but thina eZimbabwe sile ndlela esenza ngayo izinto and we believe ukuthi into ziyenziwe kahle kahle, abantu bavota peacefully. Akuzange kube lokuthi kuthiwa abantu bachayiwe Mnumzana Mringai, unless ngaliwalile evidence yokuthi abantu bachaywa, abantu ba-intimidate, abantu abavotanga, bafuswa ukuvota.
Uyamuzwa ukaChingwe Mringai uyakhuluma uthi hayi lanqotshwa ngendlela ecacayo, akuzange kube lodlakela, akuzange kube lokwethiselwa kwabantu. Kati lo mongameli Mnangagwa namuhla simuzwe esithi yena kini elingacabanga ukuthi litshengisele njengoba lisithi liqhuqhuzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Uthi kini amajele eZimbabwe akalabantu, lizagcwala phakathi, lizaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Uthini ngalokho?
Anti uyayibona izani yakhona in one hand basitshela ukuthi hayi i-election yahamba kuhle, in the other hand basithreaten abantu ukuthi hayi izagcwalisa amajele. So yikho esikutshoko nokuthi izano yona ma ikhuluma ngezinto, let me give you an example, ezinjengama-sanctions bayagijima kusadak bathi hayi sadak sincedisanini si-complaine lapho ukuthi bakhiphe izinto ezinjengezizijezizo lezi. But ma sebetshela ukuthi hayi izinto lezi abaziyenzayo azihambanga kuhle, ngoba abantu besadiki ngabobhudi bethu labobaba bethu basinceda ngesikhathi sensempi, iMozambique, iZambia, iTanzania, amazwe wonke nalawo. But bona ma bengafuni ukuthi into icasiswe according to the law, bathi hayi sesizalitshaya and all this other stuff. So thina sithi no, ma lina lisithi linabantu and abantu bafuna ukulikhetha free and fair, sacela ama-voters law, sacela ukuthi kube le delimitation report asinikwanga. So all these things culminated ngeyona le i-shambolic still abafuna ukuyenza ethiwa yi-election. Awuzange kube yi-election nomzana kaChingwe. So kumele fresh elections sizacela obhudi bethu abe-Zambia, Tanzania, Namibia, Botswana, South Africa babuye bakhiphe i-ZEC bayifake eceleni, ngoba i-ZEC has been found to have people abase-partini yeZANU-PF njengabantwana bakompofu, abantwana bamamungwana and all these other people. So thina sifuna ukuthi i-election ibe free and fair, that's all we want. Lingasidla, with a free and fair election you will never hear us complain. But ukuthreaten abantu or ukuyethusela abantu lisithi hhayi sizalifaka emajele and whatever, kanti ijele alisona muntu engi-1 we-CCC, labo abezanu one day bazangena. So bangaqali into yokuyethusela abantu, ngoba you never know the future, it's 24 hours. Siyabona laphana eGabon ne-West Africa kuchaya amakhulu every day ngendaba zona lezo. Thina sithi hhayi asifuni idlakela.
Naso mnumzana kaChingwe, umnotho lizawenelisa yini? Ngoba abantu bayakhala bathi sokuwinizana futhi khona sisazodubeka sisiya phambili. Lizawenelisa yini umnotho abantu baphile kuhle?
Ungalalela ukomrade upresident Nangapha uthuna esithi ilizwe liyakhwa ngabanikazi nabantu abantu, aliyakhwa iZANU-PF uphinde. Akula in any country ekuthi khona i-government yetshona ispoonfeeder abantu. Abantu, they have to be willing to contribute economically, you know, elizweni la. iZANU-PF ekuthembisayo ukuthi iza provide ama-resources la, you know, lezimali whenever it's needed. But ukuthi khona umnotho uyagenerate-wa i-government uphela. Ungabona isici ngayikhuluma recently kule clip engangiyibona Mr. Chamisa esithi khona yena enga-electwa lizabona amachiwa egijima ebuya elizweni ngemali. Are we going to rely on ama-donation nxa isikhona?
Umnumzana Leo kaChingwe, lilunga leZANU-PF, ubexoxa endawonye lelunga le-CCC. Umnumzana Tim Moringayi. Ulife Talk namhlanje siqhubekela phambili ngodaba lokhetho. Futhi sizakhangela ingozi yomlilo enzakale esakhiweni sesitezi eJohannesburg kwele South Africa. Namhlanje ekuseni yona ebulale abantu abedlula amajumi ayisikhombisa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu, 73 abathe bafela kusitezi abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini yeJohannesburg kwele South Africa namuhla. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.